Endabeni zethu lamhlanje uZulu ukhothoza idala lekhabhinethi elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kalisoze lithuthukise umnotho welizwe. Uhulumeni kaMnangagwa usefuna ukuguqula umthetho wezonotho kaZulu owe-indigenization and economic empowerment owesatshwa ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ibandla le-MDCT lithi kalizisoli ukuthi labambisana lele-ZANU-PF ekususeni uMnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Kuhlelo Zimbabwe Today namhla sihlaziya idale lekhabhinethi elisanda kukhethwa nguMnangagwa. Namhla lusuku lwe-World AIDS Day. Sabethulela ezemiculo lezemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngedale lekhabhinethi elikhethwe nguMnangagwa. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.